Ubulawayo uncoma ukungezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown ezaziswe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa izolo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uthi akalankinga laleli nyathelo.
Mina u-extenda we-lockdown hayi angilankinga lakho. Ngibona ngani into e-right njengoba ku-extendwe nge-2 weeks. So nje ukuthi sizowuthwasa kulo muthi obuyile lapho vele eChina ozoncedisa lapha lawo ukuthi kubonakala ukuthi umkhuhlane lo unjani. So mbona ngani ku-right ukuthi ba-extende ukwenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi, lo muthi wakhona lo uzancedisa njani. Ngoba kathi sinxa ukuthi bengayi-extendanga bangavula umuthi kungabonakala ukuthi umuthi wakhona usebenza njani, uncedisa njani. So mbona hayi ku-extenda mbona ngani into e-right. Ngoba umkhuhlane silawo sibili, so sasame sadinga ukuthi silwisane lawo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana sisaseNkosi Ndlovu yena ukubona kokuhle kodwa ufuna ulwazi olucacileyo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane ole COVID-19 vaccine.
Kulicebo elihle sibili, kodwa kwesinye isikhathi suka sibone ngani uyasincindezela ngoba akakhangeleli abantu abaphandle ukuthi baphila njani. Kulabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi okufisa ukuthi ngaya kumbe ukhona kwenzayo asilungisele wonke umuntu abuyele emsebenzini. Okoku-extend isikhathi lo wokwenzani ayisikho ukuzaqeda i-COVID, kodwa kufanele ukuthi abekwazi ukuthi abantu basebenza njani lokuthi lokhu akukhulumayo ukuthi umuthi ukhona owabuhlabiwe abantu kube yinto ezabasemehlweni omuntu wonke, nothi ukuthi abantu bebekhethelwa kuhlatshwa ngobungani kube sokuthengiswa leyo mithi.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi bona bajabulela ukuyekethiswa kweziqondiso ezibavumela ukuthi basebenze.
Siyakwemukela ke lokhu njengenhlanganiso, njalo-ke njengenhlanganiso esiphumile kathesike sesigijigijima ukuthi sidinge esinganceda ngakho abantu abazisebenzayo. Sisazi ukuthi bavele ebunzimeni, kade bekukhefu inyanga liyana kaDisemba umnyaka uphela, inyanga athe uqala-ke kwavala ilizwe zange basebenze. Kathesike ngumthwalo onzima emahlombe abo ukuthi basukume bathenge njela ukuthi bathenge imithi ugeza izandla. So njengenhlanganiso esiphumile sesikhankasa kathesi ukuthi sibadingile esingakwanisa ukuthi sikuthole, sizabanikeza ama-sanitizers, sibanikeze ama-thermometer, sibanikeze lama-maski, lama-penda, ikakhulu-ke osele amadolobho ukuthi benelise ukuthi badwebe laphana emkambo izikhala zivele zivuleke.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu uthi udubo nje ukuthi uhulumende akacaci kunhlelo zokuqeda lolu bhubhano.
Zelelwa kwe-lockdown kamboni kuyinto embi kumbeni esizayo, ngoba abantu badubeka, abantu abalalutho lohulumende akakacaci ukuthi i-vaccine iyahamba njani. So kuqhubeka nje abantu bevalelwe akudali mahloko. Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende atsho ukuthi njengoba kulo hlupho lolo silulungisa njani sisiya phambili, kodwa ukuthi ku-extendwe kumbeni nga-extendwa as long as kungakabi le-solution yokuthi kwenziwani. Kusabuya wona la umuthi okuthi uvele eChina, kodwa abezempilakahle bengakewuqedisisa ukuthi kwenziwa njani, akusisizi ngalula.
Izolo umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa kunkulumo yakhe ayethulele isizwe wengeze ngamaviki amabili iziqondiso ze-lockdown. Embikweni munye uyekethise amahola okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu esekhefyu. Abamabhizimusi lemikambo kaZulu bayekethiselwe imigoqo, kodwa batshelwa ukuba bamele balandele iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.